yebo yesi ngabe sesikuzwile ke silusizi kakhulu sidatuke sidabuke kakhulu njalo sibahlekelwe ubaba uSeiso namhlanje lokhu sisadingisisa sisafaka amaqondo ndawonye sifaka amakhanda ndawonye ukuthi sibone ukuthi kasishwa kungene sathani bani phakathi kwethu
kahle kahle kuthiwa kuhambe njani ngokuzwa kwakho
angikabi lakho ubufakazi obugcwele kakhulu kakhulukazi kodwa engikwaziyo ukuthi ke uthe efika esibhedlela e-Avenue Clinic yikho labo abathe khona hayi umuntu lo vele kube vele sethule siyafika khona amanye ama-details usele emsebenzini wakhe siyafika e-Avenue Clinic sawathisisa kangikabi lawo kawonke
ungathi lilahlekelwe okungakanani njengebandla ngokudlula kukababa uMoyo
silahlekelwe kakhulu njengebandla ngoba uyazi ukuthi useso umuntu esiqalela ephansi esisebenze laye ubesebenze kakhulu ngikhuluma kunjenje-ke kuministry yona leyo kade e-appointe kiyo ube ngomunye wabantu akade beqhamelela ukuthi nguye okade eselubambo le-ministry e-agriculture ngubaba okade esebenza kakhulu silahlekeleka kakhulu hathi kuphela njengebandla kodwa njengabantu bonke bezimbabwe ngoba ubekhangeleke eze-agriculture ezizo eziqakatheke kakhulu ebantwini bezimbabwe
imuli yakhe iminjani yona inganani
ya engikwaziyo ulonkosikazi labantwana-ke angake angikakwazi inani labantwana ukuthi-ke bangaki kodwa-ke engikwaziyo ulonkosikazi ulabantwana kodwa-ke inani labo kwakathesi kangake ndiqambe ngokugcwele ukuthi uthiye abantwana abangaki emuva njengoba kuyinto nje esethusileyo lami nginjenje ngilokhu ngingakakukholisisi ngilokhu ngingani kangizwisisi kuhle kungani kundidanisa ingqondo.